Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 11 kumbimbitho 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Asiyonihlanganise singayibalela ukuthi ngaqeda impi. Nangu lapha kithi esadiki izindaba zokhetho lezinye ngizindaba zindaba ezingani ziyayehlula ngoba yona ngokwayisadiki ayilayo imbali ihistory.
Abakhokheli bamazwe akumanyana weSADC abagoqela uMongameli Mnangagwa bazaqhuba umhlangano ophuthumayo wokukhulumisana ngempi yakwele DRC.
Sekuphambanisa ikakhulu inhlalakahle lempilo kahle yabo ntanga asithi amayouth. Abantu sebehlala bedakiwe, abantu sebehlala besilwa.
Amapolisa abophe abasolwa abathathu abatholakale belamasaka embanje ezilesisindo samathani cije amane i-3.9 tons kumbe i-3,900 kgs. Elemelika liqhuba umhlangano leziphathamandla zakwele Ukraine kukhulunyiswana ngendlela yokumisa impi ephakathi kweRussia leUkraine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakhokheli bamazwe akumanyana weSADC abagoqela uMongameli Emmerson Mnangagwa bazaqhuba umhlangano ophuthumayo ngolwesine okukhulumisana ngempi yakwele DRC. Obona ngokwethulwa kwembiko kulumanyano unkosazana Barbara Lopi uthi umhlangano lo uza kwenzelwa enkundleni zokuxhumana ngomabonakude njalo uza kokhelwa ngumnangagwa ongumgcinisihlalo weSADC. Umhlangano lo uzahlaziya izixwayiso eziphume emhlanganweni wogatsha lweSADC Troika phezu kwempile ngeviki edluleyo. Ukulwisana lokhu kuphakathi kwamabutho kahulumende weDRC labahlamuki beqembu leM23 ababikwa besekelwa nguhulumende wakwele Rwanda. Kodwa ele Rwanda liyakulandula lokhu. Sixoxele ucubungula ezombusazwe ofundisa kwele Bilitane uDokotela Mthulisi Mathuthu.
Uma sesikhangelisisa izinto ezikhulunywa ngathi ngabahlaziya ezombusazwe kuzwekazi laseAfrika ngalabakhangelele kuleya region esithi yi-Great Lakes, abakhangele into ezenzakala eCongo laseRwanda, yonke leyana indawo. Ube sewukhangela le mibiko ekhitshwa zinhlanganiso zomhlaba wonke jikelele ezingathi ngezikhangelele ezamalungelo oluntu. Ngathi labaholi abafana labombeki abake baphatheka kuleyalo daba laseKongo emveni engakaphumi esihlalweni. Wonke labo bantu engibabalisayo, lezi zihlanganiso ngizibalisayo, zonke zikhomba ukuthi ubudlwangudlwangu obuseKongo bungeke kuqedwe yimpi. Ukulwisana ayisiyo into engayiqeda. Ngakho-ke imihlangano le, imizamo le eyenziwayo iqakatheke kakhulu ngoba ikhomba kanye kanye ukuthi wonke umuntu uyakuzwisisa ukuthi kumele kube lokuhlalisana phansi ukukhulunyiswana.
Kungenzeka yini udale umahluko umhlangano lo ngoba ikhona eminye esike yenziwa kodwa yangaphumila lutho?
Lanxa nje sesithe imizamo yemihlangano le yinto esiqakathekileyo kodwa mase sikhangelisisa angiboni ukuthi lo mhlangano yiwo ongasilethela ukuthula, ongamisa impi ekhona eCongo. Ngoba impi yeCongo ivela emva le ekuqaleni kusukela emva. Ngakho-ke ayisiyonto engaphonga ukuthi imane iphele ngomhlangano omunye nje. ngoba isadiki yona ngokwayo ihlangana isadiki nje ayisukuthi ukuhlangana nomhlaba wonke ayisukuthi ukuhlangana lezinye izihlanganiso zase East Africa kweze Central Africa le African Union eziyizo ezingathi zilamandla masihlangane namanye ama organization labo United Nations isadiki ngathi yisicathulo ukucathula nje kancane sisiya ekuthuleni kodwa asiyomhlangano esingawukhangelela ukuthi ungasilethela ukuthula angibona ukuthi kukhona okungaphuma ngoba yona ngokwayo iKhongo udlwa ngudlwa ngobuseKhongo asodlwa undlwa ngonto singathi isavunguzanyana nje singathi siyaphephula siphele khonapho hayi into enkulu kakhulu singathi kulama interest amaningi laphana eKhongo angeke aqedwe ngabantu besadiki ngoba la esadiki ayigcilanga kakhulu eKhongo iKhongo ikhona yebo kusadiki DRC khona kodwa isadiki amboni ukuthi yengaba lamandla ukuthi yenze umhlangano ufana lo lwesine ilethe ukuthula
bakhona abanye abathi isadaki inhlanganiso nje engelamsebenzi ngoba ziningi inkinga zayo eziyehlulayo uthini ngalokho
asiyo inhlanganiso singayibalela ukuthi ngaqeda impi nangu lapha kithi esadiki izindaba zokhetho lezinye nje izindaba zindaba ezingani ziyayehlula ngoba yona ngokwayisadiki ayilayo imbali ihistory yokuthi ihlangane idala umehluko ezintweni ezihlukumeza abantu bamazwe asesadiki
umthulisi mathuthu ohlaziya ezombusazwe njalo ofundisa kwelinye ikolleji kwelebhilithane
The Voice of America
Abathengisa emkambo wempahla ezehlukeneyo oweUnity Village Flea Market kobulawayo ovalwe izolo lugatsha lukahulumende olwezimra lusadingisisa ukuthi abanini bamabhizimusi abakulindawo babhadele imithelo efaneleyo bathi basaxoxisana laye uhulumende ukuze beqhubeke ngomsebenzi. Kasenelisanga ukukhulumisana lohulumende ngalolu daba kodwa umnumzana Dumisani Ncube umgcinisihlalo wekomiti yogatsha oluxwayisa uhulumende labamabhizimusi asacathulayo e-SMEs Advisory Council uthi basamelele impendulo evela kugatsha lwe-SMEs lolwezimra ngesikhalazo sabanini bamabhizimusi. Uncube uchasisele usithandekile mhlanga we-Studio 7 okuningi ngalolu daba kanye lamanyathelo abawathathayo ngamanye amabhizimusi avaliweyo kobulawayo.
Kukhuluma nje ekuseni ngiyakhuluma le-regional director we-Zimra sengithethe njalo ngayikhambisa uminista wami umama Monica Mtswanga ukuthi njengoba kungosomabhizinisi abangasoze babaleki abantu abayenza ibhizinisi zabo okuwa-above board besicela ukuthi bangavali indawo bathi vakatsheli exoxisana le-leadership ekhona siyeregista abantu bonke le mpahla zabo store by store izimra ilithi siyakhakhuletha ijuda sebenikwa sometime ukuthi babhadale ukwenzela ukuthi bangavaleli kwesikhathi esithi emkize sebevalele sekule more than 3 weeks bevalele kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba abantu laba baphika khonapho bafundisa abantwana khonapho njalo kuyabuyisela i-economy emuva khuluma siyinjiko lapho abaqhathwe khona
lihlangene laxoxisana labo
lihlangane ne-leadership yabo baletha-ke izikhalazo zabo adebe labo like abemtize siyakhumbula ukuthi imtize i-check-a-tracing bebetshele izimpahla balezi impahla eziningi babeselesithi bayahluma nje bavuka sokulungisiwe akuhlalanga nyanga ezingaki kubinsuku ezingaki sebevalelwa izimra ukuthi khona bafuna ukuthi bahlolisise so kezinye indlela it's a double shot abanye bangikhona sibacelele amaloni ebhenki ukuthi bavuke baqalise uku-operate so my concern athe ngi-raise through i-chaneli kaminista wami ngokuthi abantu laba balezikweleti emabhenki abantu laba balezikweleti lapho ade beboleka khona imali abantu laba bakweleti abantu abaningi so bengavaleli business izalele izintathu bazabhadala ngani amarenti abo bazabhadala ngani izikweleti lezi abazithethe amaloni na yokuthi liyibhadale kwizimo
kwakulula yini ukuthi i-Hidden and Sly ivulwe
i-Hidden Sly idalisa futhi leyaze yavula bazama futhi labo la izimra ngingathi kokona Leadership kababa uKhumalo uyizethi department lay operations iyancedisa kakhulu ngoba uyazama lamajakati baze basebenze even esebeshayisile le misebenzini ukuthi abantu bavule bazwisisa kodwa-ke njengoba into le ingaveli kibo ivele badaleni phezulu kuyathiwa kwesi sikhathi kubasindi ithi we're now engaging ama-policy makers or abantu bona labo iminister of finance.
Bakhona abanye abavalelwe amabhizimusi kumbe abathathelwa impahla
worried kakhulu dadewethu ngoba kobulawayo yikho engibona ekusenzakala kakhulu kwamanye amadorobho yezwa kuthiwa kukhona kodwa ngengabuza my colleagues ensebenza labo akukho njengakobulawayo kobulawayo usuke iswazi lakhona laba likhulu kakhulu sekune more than 8 malls ezivaliweyo kobulawayo and bayaqhubeka belokhu bevala phela bakhangelele ama-malls idezi okudimakhethwa kwenziwe ama-shops amancane amancane I remember umama umoli umampofu laye owazama sibili ncedisana laye as a political bureau member ukuthi into leyi singani sisenzakala sokunzima njengala kobulawayo kuphela.
Likhangelele nini impendulo evela kuhulumende ngesikhalazo senu?
Uminista wami uMonica Mtswanga asho wadinga ukuthi namuhla is working on it uzangiphendula. Ngiyakwazi ukuthi she's the woman of the work. Unfortunately benzama ukuthi ngifonele idini urede minister ngimswele namuhla laye umama uyazama uyafuqa ngoba last time kuwedings like ngagcina ngingeda yena abantu bancediseke lami ngikhuluma nje-as u-advisor wabo ngemva ukuthi kokona siyaba nempumela engcono lasifuna ukuthi kokona kube ne-civil unrest abantu selichina sokuhluba ngokunye ngoba belambile.
Lo ngumnumzana Dumisani Ncube umgcini sihlalo wekomiti yogatsha lukahulumende oluxwayisa abamabhizimusi asacathulayo e-SMEs Advisory Council wabexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Marco Rubio uqhuba umhlangano namuhla kwele Saudi Arabia lo mongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine labanye bakhe ngokumisa impi ephakathi kweUkraine leRussia. Ele Ukraine namhla lihlasele ele Russia ngendizamtshina ezithwala amabhomba ezohlobo lwama-drones ezingamakhulu amathathu ezabelweni ezilitshumi. Ele Russia lithi kufe abantu abathathu kusehlakalo lesi kwalimala abafika phose amatshumi amathathu. Ele Melika lifuna ele Ukraine lisayine isivumelwano sokwemba amatshe aligugu kulelo lizwe. URubio uzalalela izifiso zeRussia engakayibikela uMongameli Donald Trump ngempumela yalumhlangano. Ele Israel lokhe lisala ukuba izimota ezinkulu ezithwala ukudla zingene esihlengeni seGaza. Lithi kumele iHamas iqale ivume ukukhulula bonke abantu eyabathumba ngo-2024 kwele Israel. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika. Abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika sebelungiselela umbukiso weZimbabwe Expo ozaqhutywa lonyaka eLos Angeles. Ababona ngezombukiso lo bathi bakhangelele abantu abaningi embukisweni lo njengalokho okuvame ukwenzakala mnyaka ngomnyaka. Umbukiso weZim Expo uzaqhutywa ngokwenkwezi. Sixoxe lo Nkosazana Veke Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala esabelweni seIndiana.
IZim Expo mina ngiyayithanda. Njengoba singapha siyabe simelele ilizwe lethu, siyabe sihlangana labantu abaningi ababevela kuma states achiyeneyo. That's our time ukuthi lati sike socialize, and sometimes zabe sihlangana labanye abantu siyabe sishare lokho siyabe sihlangana lakho kuma states achiyeneyo.
Masikhangela ezamabhizimusi, kambe singathi iZim Expo iyanceda yini?
Ye baba, iyanceda. Umuntu onke uyabe ebusiness yakhe abe eliyenza uyabe ku-right sibili ukuthi abuye ezothengisela abantu khonapho. Most of the time siyabona ukuthi abantu bayabe bethengisa izinto siyabe sizidinga singakwazi ukuthi zingaphi. So mhlano abantu bayabe bekwanisa ukuthi babe bezothengisa amabhizinesi abo, abantu bethenga, and from there abantu bazabakwazi ukuthi uzibani use-Los Angeles uthengisa lokhu, ngizacela inumber yakhe, ngase ngikufuna ngizamfonela, uyakwanisa ukungipostela. So kuyahlanganisa abantu loku uyenza ukuthi ibhizinesi yakho ihambe kakhulu, iza spreada kwamanye ama-states.
Singathi wena uzuhambe kuZim Expo eyokugcina lapho wagcina uhamba khona, singathi kuyini okutholayo sibili obonta lapha lokho niza kusebenzisa?
Mina ngathi sithola izinto eziningi njengomama esithanda ukuceca okungamangqongqo lokhuya siyakuthenga khonapho. Ngiyabona ukuthi kuyangikhumbuza ekhaya, kuyangenza ukuthi ngibe lokho ngigcina ukuthi sina sasigqoka njani sisekhaya. So ngiyakwanisa uba lokho ngikwenza izintathesi because abanye bayabethengisa labana bayabuya lakho sesithenga. Okunye futhi engabona kusinceda eZim Expo, ngabona abantu be-applya sibili ama-passports zokuthathela abantwana ama-birth certificate. Kuyanceda sibili, abantu bayabuya bezobuthana ndawonye and sebelungisa or lokwenza abanye amaphepha abangakwanisiyo ukuba ukuthi bayenze bekhatshana njengoba bengekho eZimbabwe, but kuyabe kubanceda labo lezinye izinto okunje lamalembu. Ngabona abantu bethengisa amalembu, amalembu lamapicture ezinye izinto like eseZimbabwe, like types of animals, izihlahla. Kunezinto eziningi sibili, kuyahlanganisa abantu ndlela etshiyeneyo.
Ukudla-ke Mandlovu?
Ukudla sasidla konke ukudla kwekhaya, sasibona ngani iZimbabwe silapha, everything sasilakho sibili. Abantu babepheka ukudla okutshiyeneyo konke esikudlayo ekhaya. So siyabe senza ngani abantu, we are showing off what we do in our country. So kuyanceda ukuthi abanye abantu labo basi-appreciate, babekwazi ukuthi hawu lathi silokwethu esikudlayo.
Lo ngunkosazana Veke Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala esabelweni se-Indiana, ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Amapholisa athi abophe abasolwa abathathu abatholakale belamasaka embanje ezilesisindo samathani cithe amathathu, i-3.9 tons kumbe i-3,900 kgs eHarare. Emasingo lakho kubotshwe abasolwa ababili ababikwa betholakale belensangu ezilesisindo samakilogram angamakhulu amabili i-200 kgs. Ukubotshwa kwabantu laba kuyingxenye yohlelo lwamapholisa olokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Izidakamizwa eziningi zibikwa zingeniswa elizweni ngomngcele we-Bade Bridge ngaphandle komthetho. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Bade Bridge Progressive Residents Association, uMnumzana Jabulani Makhado.
Sekuphambanisa ikakhulu inhlala kahle lempilo kahle yabo ntanga asithi ama-youth. Abantu sebehlala bedakiwe, abantu sebehlala besilwa, abanye bayazibulala besenza ama-suicide. Indaba yezidakamizwa yinaleyi ngoba umuntu uyabe vele esegqile kuzo kakhulu. Uthole umuntu kwesinye isikhathi uyahlala insuku ezikwana ezine ethule yedwa kadli umuntu yena lowo. So into esisihlupha lathi khonapha e-Bite Bridge. Ibhakile sibili babotshwa abantu, amapholisa azama ngendlela zonke, kodwa labo abahambisa izidakamizwa lezo lokuzithengisa sebelamacebo abaningi ukuze dlulise ezinye siya phetsheya, ezinye zithengiswa khonapha. into esihluphile kakhulu esifuna ukuthi umuntu wonke izakhamizi uhulumende lamapholisa la wonke umuntu nje oseZimbabwe angenele kukho ngoba kuzasibulalela imuli zethu kuzasibulalela inhlala kahle yethu
ungajula usichazele izehlakalo oyake uzibone khona ngapho eBaitbridge
abanye baba lodlakela bigcina bephambanisa lezi muli lenhlala kahle ubona lapha yabehlezi khona even la khona apha elokitchini kumbe emakhaya uyathola ukuthi kuba lokuhlukuluzana ngendaba yezidakanizazo nalezi abantwana bezikolo abanye abasayi lezikolo kakuhle abasafundi liyabe lisithi umntwana weyesikolo kanti kaya ngesikolo selikhangela impumela yakhe liyathola into zingasahambanga kuhle uma likulandelisa kuhle lithole ukuthi ubevele engasayi esikolo ngendaba yezidakamizwazo nalezi ngoba zicina zibaphambanisa bengasalandeli imvelethu bangasalandeli le mithetho yelizwe beyephula santando njengaba ma-resident eBaitbridge kuyasihlukuluza lathi kusibamba kakhulu emoyeni sihlala sikhuleka ukuthi aluba lo uNkulunkulu angangenela ngoba sekubhakile konke ilizwe lonke njengakhona apha kithi eBaitbridge lapha ngoba kusemngceleni kulapho okungenwa khona lokuphuma khona uyathola ukuthi kuba kuningi but indaba ekhona ukuthi lathi thina izakhamizi asicebi abanye bethu asicebi emapholiseni ukuthi uzibani umakhelwane wami iyathengisa uzibani umakhelwane wami uyazisebenzisa izidakamizwa lezi kumbe uzisebenzisela kwabanye abantu asizikukhulumi ngingazi ukuthi yikwesaba kumbe labo babe bele kunye abakutholayo khonapho enxa bafumbathiswa labo ukuthi bengasakhulumi siyacela sibili ukuthi aluwa hulumende angafaka i-operation sibili ezakhangelela lakhona kusibili bafake lezinja lezana ezinuka ezikwanisa ukunuka zizwe ukuthi lapha kulezidakamizwa kungaba ngcono sibili kungaba ngcono kungasincedisa sibili njengabantu beBaitbridge
endaweni eziningi abantu abasebenzisa izidakamizwa akulasekelo abalutholayo khona ngapho zikhona yini inhlelo zokubancedisa ukuthi bachiyane lalumkhuba
eBaitbridge lapha asila indawo kumbe umuze esingathi rehabilitation center eyabantu abatholakala benjalo ukuthi bafakwe ku rehabilitation center ukuze bakhutshwe endaweni zezidakamizwa sibe sizacela sibili ukuthi wahulumende aluba ethatha ezinye kulezinye ezakhiwa ezikhona apha ezakhiwa azisebenzi lutho silama hotel amanye khonapha akhiwa kudala akasebenzi lutho avala kudala aluba uhulumende engafaka i-center iya-rehabilitation ukuze abantu bona laba lama youth ontanga bona labanye bonke abangena kuzidakamizwa i-drug and substance abuse bathole indawo yokuthi bangancedwa khona whereby they are rehabilitated laba batholakala belazo bethengisa ucelo ngokuthi omantshi babagwebe sibili okuzwakalayo encane kungafundisa abantu ukuthi izidakamizwa azilunganga
Umnumzana Jabulani Makhado ngowenhlanganiso yeBaitbridge Progressive Residents Association.
The Voice of America.
Kweziphathelane lezenotho, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions. Ngesimo somnotho weZimbabwe.
Njengobona kwami umnotho welizwe weZimbabwe akudingisa ngoma kathesi. Umnotho wethu kawumanga kuhle. Imisebenzi kayikho yasilelwa izizwalane eziningi eziZimbabwe zidinga imisebenzi ngaphandle kwelizwe. Izibhedlela kazilamithi, imigwaqo ile ilamagodi, abantu bayakhonona abanye bayabotshwa. Hathi ngibona ngathi khathesi umnotho welizwe uyazitshengisela wodwa nje ukuthi izinto azimanga kuhle. Ngoba nxa umnotho welizwe umuhle abantu kamakhononi, imisebenzi yabe ikhona, ama-factory esebenza, imigwaqo emihle, uloliwe esebenza, ama-gates ekhona. Lokhu kutshengisela ukuthi vele ungazi ukhangele le mali yakhona, imali yakhona kayiqinanga, yabe lokhu iphikisa la ama US dollars. Hathi umnotho kawumanga kuhle, ama-supermarkets ayavalwa, amavinkili ayavalwa, abantu belokhu bekhalakhala. Hathi umnotho welizwe kawumanga kuhle.
Kuyini ongenziwa baba Ngwenya ukuze kuguqulwe isimo somnotho lesi okhuluma ngaso?
Into yokuqala efanele yenziwe ukulungisisa umnotho ngumbuso. Nxa umbuso ungamanga kuhle, siyabona ukuthi iloba e-DRC kulempi kule South Sudan kulempi umnotho wasuzume kuhle umbuso kawube umbuso omuhle nxa sokunjalo ukuthi uthi izimpahla zonke ezilungiswa eZimbabwe kumbe into ezigejwayo ezithengiswa ngaphandle kwelizwe ziyafakwa esiphaleni sikahulumente kwi-central treasury zisetshenziswe ngendlela enhle kungela corruption yikho okulungisisa umnotho khonoku umnotho welizwe umbuso wakhona lesiphala sigcina izinto ezilungiswa zizizwa eZimbabwe
kungathatha isikhathi esinganani ukuze umnotho uguqulwe babangwenya
ngisisa umnotho welizwe akuthatha isikhathi ngoba ukukhipha abantu abangawazi umsebenzi kuhulumende akuthatha isikhathi ukulungisisa imithetho eyenza ukuthi ikuthe imali iqine akuthatha isikhathi ukulungisisa umumo we state of the environment economy kube lezi vakashi eziningi labaletha izimali ezama industry avela ngaphandle kwelizwe awuthatha isikhathi so ukuthi vele singathi khona iminyaka emibili kumbe emihlanu umnotho welizwe uyalungiseka kuhle
umnumzana Rejoice Ngwenya ngumqondisi wenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions obaxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare ngesizwe imbono yenu elisithumele yona nge-WhatsApp
Studio 7 ndinjani hayi mna mphilile dadaba abasakazi abahle ngiyenzana umsebenzi saleni sikhuluma uma iziqoqodo lezi zifake izigodi endlebeni sicela ukukhuluma ngendaba kamavaza leyo kumbe kumabaza kumbe kumavaza yokuthi umavaza lo seze wedlulisa amalawulo ukuthaba kwakhe sokwedlulisa amalawulo unyabona ukubhadala imali eningi kakhulu awubona umuntu angahamba ebhawe le mali eningi kakhulu ugcine etshayiwe ugcine efile nxaye le mota igcine esebhewukile ngemota ngokuthi ebe sedakwe kakhulu imali yakhe yikho akwenzayo umavaza sethabe kakhulu ekhuluma ukuthi ulokhu zena uyitayi kulalapha acatshe khona abantu abakayitayi behlupheka bengelayise bakhule bengelayise besazi ukuthi uyise wathathwa ngozibani abanye abathatha uyitayi bayaziwa bemthatha emini abantu beganyile la ebazi wakhuluma kukhulumayo kwabo sebemthatha ukuthi bozibani kanti lingisa ngabi indaba kaitayi ayihluphi isegcekeni kodwa ngomnankakho abamthathayo ngokuthi yibo onkulunkulu baleliyani ilizwe
siyabingelela siyabonga Studio 7 kodwa sidaniswa yikuthi mhlawumbe abantu babesola kakhulu abantu bezanu labo baze balitshethi qumani isikhathi sabantu bengakhulumi hleli sizwa kukhuluma bona bobelief gawule isikhathi eside bekhulumela izanu nje amampunge angathi shu kade bebusa labo belief gawule 50 years ayikho into abayenzayo nje even encane into esicelayo ukuthi abantu umbono yabantu hlaziyani madoda ite sicela isikhathi lisengeze sabantu kwaPaul umuntu yedwa kuto isikhathi esiphelile kanti isikhathi sihlaliseka ngolowo ukukhuluma ogawule bekhuluma into engekho nje bekhulumela izana sicela isikhathi sabantu bezikhulumela bona abantu besenda ama audios ngemibono yabo bebe banengi ikho sicelayo lokho hayi ukuthi kukhuluma umuntu yedwa kuto asela isikhathi kanti isikhathi sibhizi siphelela ngabo Timur Ngani be esihlaziya ngento zeAmerica siyacela lapho ke lisigadeleni kuleyo nto leyo Sabu.
Angibingelele ekhaya lezindaba ezinhle ezimnandi ezeqiniso Studio 7 abasakazi nabalaleli salibonani ngutshawu ke ngapha kwesigangatsha eKhezi Matopo constituency Matopo South ye ngicela nje ukudlulisa nje ngomzuzwana into nje encane isicelo sami kule indoda okuthiwa ngunyoka yemabhunu odlulisa imiyalezo ngokuzokwenzeka mhla ka 31 March siyacela akungabi into yasesitshoneni kayibe into yelizwe lonke fakani madoda ngisho ngama languages wonke fakanini two major languages ezalapha two major african languages siyazazi indebele lesishona xa lingakhuluma isishona sodwa kuzaba sengathi into yasemashonaland lizayenza ke khona ngapho thina lingasifaki ngapha kobulawayo nasemathebheleland nxa kuyinto yasezweni lethu yonke hayi madoda kasiyenzeni ngicela omunye amtshele ngesishona inyoka yemabhunu uma isindebele ngasazi akukhuluma omunye ngesindebele baqoke ilizwe lonke bangaqoke emashonaland kuphela ngiyabonga
litshona njani nibathokazi abahle kunye nabasakazi baka Studio 7 kubuhlungu intatheli elokhisa valelwe namanje ngokwenza nje i-interview nomuntu ozozikhulumela into esinhliziyweni yakhe kuthiwe yilizwe elinedemokhrasi linje nzima nokuthi athole yona ibheyili hhayi umbuso waleli lizwe unzima
abalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lingayikashana luyalandela uhlelo lweLive Talk. Sixoxa ngokusetshenziswa kwezidakamizwa. Yimi uNtungamilinkomo.